Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 18 Lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bebandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe enkayi.
Abantu bezanu konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili.
Amazwi kamnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahle akokuza, aduduza abeZimbabwe, kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya.
Noma kungaze kuba kunika imvuthulukezi ematafuleni, kodwa ngeke wafa wahlonipheka. Njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho. Yibo ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba.
Inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali engamadola emelika angamachumi amahlanu abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
So balungisa inwele belungisa inzipho up to value enganye $50.
Kulabantu abayi-92 ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetanka ebithwele amafutha ezimota duzane lekaloma izolo ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekeli bebandla lezanu PF lamapholisa babikwa bezame ukuvimba umnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe enkayi. Emfanekisweni kamabonakude osezandleni zeStudio 7, abasekeli bebandla lezanu PF babonakala bevimba umgwaqo behlabela ingoma ezithethisa uChamisa. Abantu laba kade belihlekana bebethwele njalo amabhakani alotsho ukuthi izijeziso zenotho kumele zesulwe. Kodwa uChamisa wenelisile ukungena emzini etshiyeneyo ekhulumisana labalandeli bakhe. UChamisa uphakathi kohambo lokukhulumisana labalandeli bakhe ezigabeni zelizwe lonke. Useke wahamba esigabeni seMaswingo leManicaland. Kuliviki usesigabeni seMathebeleland North. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seseziba usithumele amazwi alandelayo.
Silapha ke enkayi njengoba libona besile ehlelo sethu lapho esihlangana khona ke abantu abachiyeneyo ama community leaders ukuze sibonisane ngendaba yenguquko kule ndawo. Liyakwazi izikulwane zeZimbabwe le-Afrika yonke ukuthi indawo le indawo efuna ukuthuthukela iye phambili, indawo elegas, indawo eleco, kodwa abantu balapha bayahlupheka. Into ebesibukizozibona ukuthi sikhulume labantu sibekwazi isimo esisendaweni le, yikho sibuye lo mongameli babonile abantu bezani bevala indlela, babona amapolisa emuva kwamandla yawo, abona amapolisa abhlokha izindlela. Abantu bezani konke bagcwele yonke indawo ukuze bemise, kodwa thina siyaphambili ngenhlelo zethu. Ngoba esikulandileyo la eMathebeleland North yikuhlangana ukuthi president advocate Nelson Chamisa ihlangane lezi zizukulwane zendawo yasenkayi leMathebeleland yonke jikelele.
Lawo ke ngamazwi umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo seziba. Amazwi omkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters i-EFF kwele South Africa umnumzana Julius Malema awukuthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekelwe ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kwele South Africa amukelwe ngabanye abeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akashiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuze athole amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapho amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Le ngenye izinto amabandla la ayiqakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngohulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
I do not want. I must go and tell this. Kuthi labantu abakhalayo be South Africa bakhala bekhala ngeqiniso ngwananzelela i COVID le kulahleki balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho ingakho namhlanje bekhala ngokuthi ama foreigner abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba i-Africa ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa. Amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema le-EFF.
Umnumzana Gretman Kwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe baba bekuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba ngu-Afrika kutshona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umu-Afrika wazela kuzokazi lase-Afrika. Busumangala ke mawubona abanye abaholi base-Afrika bezonda omunye umu-Afrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba baphila kubo umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha babuya kobo-Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala komakhelwane kokuphela. Nele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Kusenjalo kulabanye abathi lanxa amazwi kaMalema encomeka ikakhulu kwabeZimbabwe kumele bengakhudumali kumakhelwane bakhohlwe ukuyayakha ekhaya. Lokhu kwenzakala kulodaba lokuthi abeZimbabwe abaphiwa incwadi zokuhlala lokusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni ama special permit asephela umsebenzi kumele avuselelwe na kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi amazwi kaMalema la awasoze abangele ukuthi aswele usekelo njengalokho ukwenzakala kukhetho olusanda kwedlula na.
Kubalekile emtini ongumkhokheli ukuthi abe leqiniso ngento ayithembisa abavoti bakhe. Abavoti bangempela umuntu obathembisa manga bayamazi nomuntu obathembisa iqiniso bayamazi. UMalema ngokuma echatshalazini acace ukuthi yena abantu bangaphandle ucabangani ngabo kuzokwenza ukuthi ahlonitshwe. Yebo bakhona abazombalekela abambalwa nothi abaningi abazombalekela abangaze balixhasa ibandla lakhe bangaze balivotela ibandla lakhe bezondiswa ikholokho kodwa ke abazukuba baningi abantu abanjalo abazukudala amahluko ngoba uma ubheka ukhetho lolusanda kwedlula ukwehla kosekelo olutholwe ngamabandla ezombusazwe ikakhulu le-ANC akulani lokuthi bacabangani ngabantu abavela ngaphandle. Kusuke nje abantu baphelelwa luthando lokhetho and kwasekusenzeka ebantwini abamnyama bahlala bangayivota ngesimo somnotho esikhona phakathi kwelizwe kodwa esingenani nokuthi kunabantu abavela ngaphandle noma abavela kuphi. Yikho ke usekelo olutholwe libandla likaMalema EFF ayibonisa ukuthi lwehlile yebo bekucatshangela ukuthi luzokhuphuka kakhulu ongasenzakalanga kodwa kalwehlanga okusho ukuthi noma bekhona bangabe bengasamvotela ngoba ye bavotela uMashaba lo owe Action SA kodwa ke labo abangasavotela uMalema akudalanga mahluko oya ngapi uma abantu bengasiza bonke bayovota njengalokho akade bejwayele ukwenza usekelo lwebandla lwe-EFF aluzukwehla
bakhona abathi abokuza ikakhulu abeZimbabwe bengazithabisi ngalokho okukhulunywa nguMalema ngoba kumele babuyele ekhaya bayokwakha uthini wena ngalokho
yebo lokho kuliqiniso akukhathalekile ukuthi bangaze basemukele kangakanani abantu basemzansi kodwa sinezindaba zethu ezezwe lethu okumele zilunge noma kungaze kube mnandi njani emzini kodwa kumelanga umuntu akhohle izwe lakubo ikhala kubo kumele aye ayowavusa amanxiwa kibo kulunge kube njengalokho ngoba awuhlonipheki mawubhace ezizweni noma kungaze kuba kunika imvuthulo kezwe emataflen kodwa ngeke wafa wahlonipheka njalo nezinto ongazenza empilweni yakho azingeke zifane nalezo ongazenza nxa usezweni lakho yiko ke baqinisile mabethi masingalibali ngokwemukelwa lokuvulelwa izintuba
lo ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Inhlanganiso yezindaba eSite ithi uhlelo lwayo lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisela ukuvota ngokubapha ithuba lokulungisa inwele zabo nxa bengenza lokhu luyaphumelela kobulawayo ngesinye sezigaba selizwe ezilenani labantu abalutshwana ababhalisela ukuvota imbiko esithole kumabandla ezombusazwe ithi idolobho lakobulawayo lilakho ukucitshelwa izabelo zokuvota ama constituency amabili kumbe amathathu ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu ababhalisele ukuvota Umqondisi wenhlanganiso yesite umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi bapha amakuponi okulungisisa inwele angabiza amadola emelika amachumi amahlanu i-$50 ngamuntu munye ubhalisela ukuvota.
Uhlelo lolu sananzelela ukuthi abatsha abarejistu ukuvota abaselandaba lakho sasesibakhuthaza ukuthi kona ozahamba erejista ukuvota ehlale edorobheni lakobulawayo siyamnika umvuzo ikhuponi lokuthi elungisa inwele mahara so balungisa inwele belungisa inzipho up to ivalue engange US$50 okuyimali eningi kakhulu ngoba uyakwanisa ufake iwivi yakho ifunayo istyla esibe sihle ulungisele inwele zakho umbe uphotha amadredi abafana bayagela mahara bethinta inwele into zonke ezinjalo uhlelo lolu lwamukele kakhulu ngelakutshona kuphithizele emahofisini yethu lapho abantwana bezothatha ke amakhuponi lawa ngathi lathi sukusimangalisile ngendlela abantu abareacte ngayo ngoba sasicabanga ukuthi mhlawumbe bazatondatonda kumbe bengabuyi kodwa-ke kuyathabisa ngoba babuya ngobuningi and into esithabisa kakhulu ukuthi ubuya-ke khulayo abaleminyaka abo 18, 19, 20 okuyibo abantu esibakhangelela ukuthi berejiste ukuvota ngoba yibo isikhathi esiningi abakade bengafuni ukurejista ukuvota so September bazaqhubeka belokhu bebuya ngobuningi okuzenza ukuthi abantu abaningi kobulawayo berejiste ukuvota ngoba kule ngozi yokuthi ibulawayo ingaluza ama-constituency amane nxa abantu belokhu bengavoti ngobuningi bengarejisti ngobuningi
umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus akhwelile phakathi kwamahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababanjwa igciwane le-coronavirus kwabhubha oyedwa ebulawa i-COVID-19. Kumanani alabo ababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lanye 21 ngabalithelelwe ezikolo. emaswingo kulabalichumi abalithelelwe ezikolo ukuthi eMashonaland East bayisithupha abahlanu ngabezikolo zeMathepeleland South.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930-6170-7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abayithobaminwembili ababhubhe ngemva kokungqikilana kwebhasi lemota yohlobo lwetenka ebithwele amafutha ezimota duzane leKadoma emgwaqweni osuka eHarare uqonda koBulawayo izolo ebusuku. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele leli phephandaba ukuthi kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 abalimele kakhulu basiwa esibhedlela. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imuli kamuyi umnumzana Simon Khaya Moyo ivumelane nomongameli Emmerson Mnangagwa izolo koBulawayo emzini kamuyi eHillside ukuthi uzabekwa emathuneni eHeroes Acre ngomvulo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenza ukwakha izakhiwo abane babhubhile ngemva kokudilika kwesinye njalo isakhiwo kwele Nigeria. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki amabili kwadilika isakhiwo esilamastezi angamachumi amabili lanye 21 esawohlokayo kwabhubha abantu abangamachumi amane 40. Umphathi ntambo elemelika ubona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukwele Kenya lapho azaqhuba khona inkulumo zokumisa ukulwa phakathi kukahulumende wele Ethiopia labesigaba seTigray. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sakazi unjani? Ngicela ukuphawula ngodaba lolwesiluzwayo lweParliament ukuthi isindebele ngani se abasithandi ukuthi sikhulunywe lapha. Kaba sifuni in fact. Abantu bakithi esindebeleni baba le problem kwasekuqaleni. Ungabafica bebahlanu kufika ishoni elilodwa bayantshintsha bonke bakhuluma isishoni. Uma ungathi likhuluma lelo shoni liphendleke esindebele kuyathi tribalistic. And into le iyasilimaza kakhulu njengesizwe sakithi komthwakazi esamandebele ukuthi thina lothu limi lufanele ukuthi ngabe yilolu tshabalalayo ezabanye indimi zikhulume. Kubuhlungu kakhulu lokhu Msakazi. Sekudingeka amadoda laphana eParliament azamela ulimi lwakithi kumbe sicine silandele yena umqondisi sihle sithi kuqunywe sikhulume ulimi lwethu sodwa ngoba angeke kwenze ukuthi kukhulunywe isishona kodwa isindebele singakhulumi. Hhayi, kuyabe kungayenzi lapho kungangcono kwehlukane bakhulume bodwa lwabo ulimi lathi sikhulumo lwethu. Msakazi, linto iyasilimaza and kumele ithathelwe amanyathelo.
Salibonani basakazi beStudio 7 igama ngombonyeni wakonyoni. Iye basakazi, ngicela usizo eregweni yabantu eregweni ethembakalayo ezimisweni nomkhulu. Ngidinga ubaba okuthiwa ngu-Elfas Sibanda waseNkayi kodwa angazi ukuthi iNkayi yakhona yiphi yendawo. Lo ubaba bathi wayehlala endaweni yasemagwegwe kodwa anginasiqiniseko ukuthi imagwegwe leyo i-new noma i-old magwegwe kodwa bathi kusemagwegwe. Wawathandana losisi abathi nguNothani Nyoni eminyakeni yabo 2007-2008 khona lapho uthandeneni kwabo ngathi baba nomntwana. Haleluya. So sengathi ndobaba ngiyamdinga kakhulu yena ngasenkaya ukuthi wayesebenza kupha ngikwazi eyindawo information yiyo le muzi ngoba bathiwe lo mntwana njalo lo mntwana lo ungathi uyahlupha le makhaya le so uma besithi bahamba hamba bebantwini kudingakala ukuthi aluba uyabona ubaba wakhe lo kuthiwa ngu-Elifasi Sibanda wasenkaya ngiyacela mhlawumbe ongabe enolwazi lele ndoda okuthiwa ngu-Elifasi Sibanda ngicela ukuthi engithinte kule number ethi 0710963W76 yabonga msakazi sengathi sekaluthola losizo ngoba lo mntwana uyahlupha kakhulu kodwa siyafisa ukuthi le nsizwa siyibone indoda yakho mhlawumbe ngabe 70 something ngabe ngabe 79 77 khona lapho ngoba udade wethu yena waye umuntu wa 81 so ngicabanga kwami lokho kucabanga kwami kodwa hayi lokubonakala emagwegwe enyuma gwegwe lapha enyuma gwegwe so baba sobaya baba lo mntwana ngiyabonga msakazi amen
bathala ku studio 7 njani ubingelelayo nguThabanqoba ofana phansi esigodini nomlayezo lapho kubaba umqondisi munye uthi kuye upresident wethu lapha njengoba abantu besithi lento ayenzayo ayicaca ukuthi uyenzani njekulalokhu mina ngithi kuye nje engapheli umoya akayenzi into yakhe iqhubekeye phambili thina sikhona siyamsapota siyamthanda njalo usibanilizwe hhayi akame kancane laphana uzophambanisa nje kuphela akame kancane siwini ngithi kuye ubaba umqondisi umoya lapha ukuthi akasukume sithathe siwini esihlasile ngamandla laphana ukuthi labo abakhulumayo kusase kube yibo abagijimayo beyobonga laphana masenzile izinto zayenzeka mina ngilokuthi abantu uma ngiyenza ukuthi uma bengiyisa nje bethi le nto engiyenzayo ngeke iphumelele ngiyenze iphumelele so ngicela lokuthi ubaba umqondisi umoya abaprove rongo laphana
ngiyalibingelela abasakazi be-studio 7 labalaleli abathanda u-studio 7 VOA Ndebele ngithi bantu bakithi siyawubona umsebenzi omuhleli uyenza mina enza kuhlala ngikhuluma ngakho loba ngingaba mubi ngokukhuluma ngokuyimi bami kuba ngumthwakazi bantu bakithi ngithemba ukuthi ubuningi bethu kathese sibona into eyenzakalayo kwelizweni laseZimbabwe ikakhulu thina abantu bakomthwakazi asibe nimbumba sibambaneni sibe yintoni sazini ukuthi okwethu lapho sesithi siyakufuna sebe sesikufuna kungabi lo muntu osifakela umgoqo kungabi lo muntu osisavuma ukuthi esidayivethe ingqondo esenzeni esenzeni asipheni umfo kamoya indlebe zethu esilaso simlalele kuzaba lula ukuthi siphume kule igibhithi esikhayele esikuyo kwele Zimbabwe umot kind of lorit kanye bekhezi ngiyabonga amakhompleti
ngilibingelele sizwe sakithi mina ngihlangana nincube ngilapha e-Johannesburg ngifuna ukuphawula kakhulu ngodaba lwama-sanctions lapha ngivumelana la i-ZANU-PF uma ithi ama-sanctions selimaze ilizwe engikukhangela kakhulu ikuthi-ke ama-sanctions lawo ngoba efakele ama-individuals namakhampani ama-individuals lawo kuyacacanga kusobala ukuthi-ke wonke umnotho welizwe bawuthathe bawuqoqela kulawo ma-individual bawuqoqela kulawo makhampani okuyiwo ahluleka ukufunctiona ngendlela e-right so kuyakhomba kusobala ukuthi libone inkohlakalo ekuma-politician akithi ukuthi imi kanjani ngoba umnotho onke lo usendaweni eyi-1 kubo labo bantu labo okuyibona lamhlanje asebefayithela for i-survival yabo namakhampani abo abanganandaba nje lokuthi kube lezi nguquko ezitheni so ke into fanti nga siyayibheka ngeswelibukhali yebo baqinisile impela ama-sanction wona alimazi kodwa-ke ikakhulu amakhampani nalawo yiwo ayinkinga kakhulu ayenza ukuthi-ke umnotho welizwe ungafunctioni ngoba i-ZANU-PF system le iyiwuva shouthi bawuva yonke into eselizweni ingene kibo kwisystem yabo uma isikube kusystem yabo wonke umnotho lo awusakwazi ukurotata ubuyele back to ebantwini ukuthi bawusebenzise bayawuva futhi bawuvele outside country
bazali labalaleli lezihlobo zonke nje ku-studio 7 abasakazi bethu abasakazi endawo ezimnandi kakhulu ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi awu lihlale njalo isaziso kumnandi kodwa untunkamilo osithandekile bonke uChris Gande awu siyalibingelela lonke kakhulu ngothando olukhulu hlalani njalo lungathi nabasakazi bethu lawo bonke abalaleli bengadinwa sibambane nini ukuze sisusizane u-PF eyunisgebe ngelizweni kuphela ikho ngokuqinisela ukuthi amabandla wonke kabe inhliziyo yonye moya munye kuze besuse isitha lesi sizwe PF undebelo okhulumayo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ekuqhubekeni kokukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota kwele Melika, uMongameli Joe Biden usecele i-commission ebona ngezokuthengiselana e-Federal Trade Commission ukuthi icubungule ukuthi akula bungilimbane obenziwayo ngokuqonga kwentengo lokhu na. Intengo yokudla le mpahla kwele Melika isiqonga mihla lemihla. UBiden ulobele i-commission le ukuthi kulobufakazi bokuthi kungaba kulokuqilibezela ukwenziwa ngabanye abathengisa amafutha la. Sixoxelo landela ukwenzakala kwele Melika, uMnumzana Difa wajabhe Bhango Dube saqala ngokumbuza ukuthi ukuqonga kwentengo yokudla lempahla lokhu kungaba kubangelwa na ikwehluleka ukuvuselela umnotho kukamongameli Joe Biden.
Uthi umbuso kamnumzalo Joe Biden babukande ukuthi yiwo owenza ukuthi simo sibe ngalesi ngalesi simo esikiso kulamalanga noma kulezi insuku. Angiboni ukuthi kungabe kuliqiniso lokho ukuthi kuze kufike esimeni lesi sikiso ikakhulukazi seinflation kulezi zathu eziningi kakhulu. Ye ifuel ezamafutha ziyabandakanyeka ukuthi kungabe kuyi zinye zomthelela ikakhulukazi oyiwo ongumgogodla wayo yonke into. Kodwa ke nxa singakhangela iMelika lapho ethola khona abafutha ayisikho lapho ukuthola khona ilizwe elifana labo England lamazwe lamanye aseEurope awatholi ndawonye lapho ukuthola khona ilizwe laseMelika. Ngizaphumzekelise njengeEngland amafutha iwathola amazwe afana labo Norway la kubo Middle East kola ngale lapho bathola khona icrude oil yabo okungayisikho lapho okuthola khona ilizwe laseMelika. So inflation le mbandela eminingi kakhulu okuhlangela lesimo esesibe kiso esiyisabe sibheke enkulu kakhulu kwezomnotho ngenxa yesimo kade sikhangelana naso isimo secorona esiyenza ukuthi izinto eziningi zingasebenzi, ama factories amaningi angasebenzi. Into esiyenza ukuthi kuthe nxa sokuqalisa ukuthi izinto zibuyele ukuthi zisebenze kwathola ukuthi inflation isisiba phezulu ngoba idemand yezinto yiyo esisuke yabe phezulu. Kodwa ayisiko ukuthi mhlambe kule lizwe elilodwa elingakhonjwa ngomono ukuthi yilo ilizwe ilela yenza ukuthi inflation ibe phezulu.
Nxa sikhangela intengo yempahla lokudla ekhanya isiqongile emhlabeni jikelele, khona ngapho ungasitshela ukuthi khona kunjani?
Lalapho kusenjalo babugande intengo yempahla lezinto nje eziningi ziya ngokuqhaza. Kodwa njengoba ngikhulumile phambili ukuthi into kakhulu eba ngumthelela ekuthenini izinto eziningi ziqhanse ukuba ukudura kwezinto kwenziwa ukudura mafuta. Ukudura kwamafuta alalawo mazwe afana lamazwe aseMiddle East ayiwo alo aproducer kakhulu icrude oil. Icrude oil eyiyo egcina isizithi nxa isipurify bese kuphuma petrol labo diesel labo bani bani yiko lapho kuba lomthelelo omkhulu khona kakhulu. Lakhona apha kusafana lakhona ngapho emeli ukuthi ukudura kwezinto sekusiya kusiya phezulu kakhulu. Isinkwa into eyayithengwa ngemali eyayincane kakhulu kodwa kathesi isinkwa sesiphezulu kwe-£1. Kube sekusithi into efana le-fuel, i-fuel kungakaqaliswa COVID i-fuel yayikuba £1 kodwa kathesi i-fuel sibo 1.45 okulinani eliphezulu kakhulu. Okungawukuthi ngabe kukuthi ayisiko lokhu mhlambe okunye ukuthi mhlambe ungaduli kwe-fuel.
UMnumzana Difa wajabhe Bhango Dube ngolandela ezenzakala kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abasekeli bemandla lezanu PF lamapholisa bazama ukuvimba uMnumzana Nelson Chamisa ukuhlangana labalandeli bakhe eNkayi. Amazwi kaMnumzana Julius Malema webandla le-EFF kwele South Africa awukuthi kasoze alahla wokuza aduduza abeZimbabwe kodwa abanye besithi bengakhohlwa ukuyalungisa ekhaya. inhlanganiso yezindaba e-site ibhadalela ukulungisa inwele ngemali ngamadola emelika ngamachumi amahlanu kulabo ababhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.